Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Tanonoka wande. Lingali buka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 14 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamuhla ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala odinga ukuhlawuliswa imali yesibambiso.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kazilutho.
Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende sokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola lemelika kuphela.
Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo walabe eZimbabwe yonke into isizidolariza sesibuyela khona balapho sesasikhona ngo-2009 ushibo nje ukuthi uhulumende kafuni ukuvuma lokho.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflawa.
Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalo kuyana ngokubeza umnotho kazimanga ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Singathi ngesi.
Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba eHarare ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala. Abantu laba bakhuthazana ukuhlangana besebenzisa inkundla zokuxhumana besithi uSikhala kumele akhululwe ngoba kulesi phathamandla sebandla lezanu PF esiphume emfanekisweni kamabona kude sitshotshozela ukuthi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa abulawe kodwa isiphathamandla lesi asibotshwanga. USikhala wetheswa icala elifanayo elokutshotshozela uDlakela. USikhala sewabotshwa okwedlula amathumi ayisithupha lanhlanu 65 esetheswa amacala ezombusazwe kodwa kakaze agwejwe. Kolunye udaba, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi liyasekela izisebenzi zikahulumende ezigoqela abongi, amatitshala labodokotela abathi sebebonile ukuthi inkulumo zokuzama ukuxazulula indubo zabo lohulumende ziyize. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo.
Singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kazilutho. Sithi sebabekuzile that really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazwile abahlala ebhaleni khulu abasebenzi abalela izisebenzi zehulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachitha isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhatshwe nguhulumende sokukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane, siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa nguhulumende besenzela ukudestabilize ama-progressive trade unions. Singake sabaqamba ngamabizo kathesi kodwa imbali iyatshengisa ukuthi izisebenzi zikahulumende zingabambana zithi kwaqa, bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hayi sipha uhulumende ithuba lokuxoxisana bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho Mahlabezulu, asibopheni amabhanti simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona la masotsha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali bona bayachiwa yini, ngoba sibona kulabanye aba-overzealous ababona ngani umsebenzi wokuba lisotsha lokuba ngumpholisa akusozuphele, uzaphela ngokuguga noma lokuqotshwa, uswele ngitsho lokuthi uzakudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu asoziqhaka zikahulumende, abalalele ukuthi uZulu uthini. Mahlabezulu, ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani? Lizabulawa yindlala, abantwana bangafundi, into zonke zome. Uma selitheni la selikhalala imisebenzi, hayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Osomabhizimusi bathi sokulukhuni ukuqhuba umsebenzi wabo bethole inzuzo kulandela isixwayiso sikahulumende esokuthi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla zabo ngedola leMelika kuphela. Uhulumende uthi impahla kufanele ithengiswe ngemihlobo ehlukeneyo yemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZCTU kugatsha olungentshonalanga yelizwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Kweli kuliqiniso ukuthi nxa sinanzelela eyokwenzakalayo ezitolo kulezi nsuku, kulowe kuphumele umthetho ofakwe nguminister ubaba uMthuli Ncube ukuthi abantu sebengathengisa nge-US dollar, bebuye bethengise nge-dollar lalapha eZimbabwe i-bond. Sinanzele ukuthi osomabhizimisi abanye sebethengisa impahla zabo bahle bafake i-price ye-US dollar bengasafuni i-bond. So lokho sokusitsho ukuthi abantu sebephakathi kwehlupho olukhulu, ngoba phela abantu beZimbabwe bahola imali yeZimbabwe i-bond, ngokunjalo abantu badonsa nzima. But eqinisweni eZimbabwe kathesi vele sokompunzi idla imini, ngoba abantu benza umathando somabhizimisi besazi ukuthi abantu bazathenga kuphela, ngoba benanzela ukuthi imali yeZimbabwe ayisela manje. Kule nkulumo eziningi osomabhizimisi labo bazama ukuthi baphile ngoba sebenanzelela ukuthi amabhizinisi abale ngozi yokuthi angagcine efile kumbe evaliwe ngenxa yokuthi bengasebenzisa imali le yalaba ngakithi eZimbabwe dollar kumbe i-bond. Ephela amandla suku zonke bangagcina bengelanzuzo eyangafe, egcine laba sebelahlekelwa amabhizinisi abo. Asiyonto elula. Kusegcekeni khathesi ukuthi umumo wala beZimbabwe yonke into isizidolarayiza. Sesibuyela khona bana phosesasikhona ngo-2009. Uhlupho nje ukuthi uhulumende kafuna ukuvuma lokho, kodwa nxa unanzelela sibili ngezenzakalo ezenzakalayo ekuthengiseni lekuthengiselaneni, kusegcekeni ukuthi hayi khathesi sesifike esikhathini sokuthi iZimbabwe sizidolarayiza. Ngoba still umuntu angazathi uyathengisa ngebhondi wananzelela. Ungakhayela intengo yakhona abayichajayo ngebhondi isukube nkulu kangako ukuthi kugcina sokungcono futhi ukuthi hayi ungangcono uqale uyedinge naleyo-ke i-US dollar nxa ungaba le mali ubusuthenga ngayo, ngoba kusuka kube cheaper. But uhlupho lwakhona yikuthi uzayibona futhi price yakhona yabe ibhekwe ngale i-rate yonkambo omnyama kumbe iphezulu kulalokho. So ngezinye indlela
osomabhizinisi bazamukufosa abantu ukuthi hayi thengani nge US dollar ngoba le bond ayisafuneki.
Kambe kungenziwani ukuze kuqedwe lolu hlupho lokukhuphuka kwentengo yempahla?
Well, okungenzakala ukuthi khathesi nxa sinanzelela enale vele indaba yokuthi uyasebenza imali eziningi elizweni bonathi okulihlupho. Khathesi siyasebenzela usebenze le imali yeZimbabwe, ibondi leZimbabwe, kubuye kusebenze le imali emzini eMelika. Khona ke okulihlupho ngoba sowusithi imali eyiyela amandla kuleyinye yezabe isisenza ukuthi amaprize alandele intengo yaleyo mali. Khathesi singasikhuluma kanje iqiniso yokuthi le idola yeMelika yiyela amandla, abantu sebephega ngayo la nxa bengaze befake icost yabo ngebhondi leZimbabwe, kodwa babesebenzise irate futhi yomkambo omnyama ukuthi abantu babuye bazothenga kwenzela ukuthi benelise ukutshintsha bathole imali yeMelika. Engxenye yokululo okungenziwa la nxa uhulumende sisizwa i-Reserve Bank Governor nawo uMagutsha ayisala ethi na vele ayisosifika bakhona ukuthi kuthiwa kuyasetshenziswa i-US dollar. But sibona ngathi impendulo le ngcono khathesi kwalesi sikhathi ngomumo wezinto yikuthi akuhle kumiswe kancane le ibhondi leZimbabwe kusetshenziswa imali le idola leMelika, lizenze ukuthi i-economy stabilize, lenze futhi ukuthi lama price la aqansa nsuku zonke abe stable. Ngoba ungananzela sikhumbula kuhle from 2009 to 2018 kusasebenza imali eAmerica, ama price ayezimele ndawonye ayengaqansi, lamaholo abantu ayezimele ndawonye engaqansi, akula muntu ayesilwa lo muntu ngoba imali yana imali eyilamandla isenelisa ukuthi ime khona bana ingabisiwa ekuyiqansi. So ke sibona ngathi impendulo yokuthi hayi uhulumende khathesi kake layazama ukuthi azwele abantu beZimbabwe, azwele kosomabhizinisi beZimbabwe, akamisa imali le engela ncedo engathengiyo le yangakithi, azame leyana imali kuthi engxenye selungisa izinto za economy engalungisiswa ngemva kweminyaka ethile. Hayi usengaletha ke yona nale imali yeZimbabwe ola vele siyayidinga kusiya in future, kodwa kwakhathesi ayisebenzele.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU kugatsha lungentshonalanga yelizwe, njalo esiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa le ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo, intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela njalo kulandela ukukhuphuka kwentengo yeflower. Umkhokheli womanyano wamankampani apheka isinkwa oweBakers Association of Zimbabwe, umnumzana Wellington Beyama, utshelela umsakazo izolo ukuthi baphoqwa isimo somnotho kanye lokukhwela kwentengo yeflower ukuthi labo bakhweze intengo yesinkwa. Lanxa engatshongo ukuthi sizakhwela sibe yimalini, abanye bathi ilofu eyodwa ikhangelelwe ukukhuphuka efike kumakhulu amadola ayisikhombisa kusiya phose kunkulungwane, i-$700 le-$900 Zimbabwe dollars kusiya ngohlonzi lwaso. Ukukhwela kwesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yokudla lempahla eningi iqhubeka ikhuphuka, njalo abezitolo sebesala ukwamukela idola leZimbabwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iphephandaba leHerald ukuthi abakhweza intengo yesinkwa besithi intengo yengqoloyi ikhwelile abakhulumi iqiniso. Uncube uthi intengo yesinkwa imele ikhwele nxa kukhwela intengo yamafutha ezimoda, kodwa uhulumende wenze imizamo yokuthi avimbe ukukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimoda. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Sekwaba yimpilo eZimbabwe ukuthi izinto ziyahlala zikhwela zisiya phezulu. Isinkwa kakumangalisa ukuthi laso sihlale silandela lezo ezinye eziqansayo, kukhwela ofuel, kukhwela i-electricity, kukhwela lokhu lalokuyana ngokube zomnotho kazimanga ngendlela efaneleyo. Okungalunganga nje kuphela yikuthi abosomabhizinisi babe lama-union okuthi nxa kuzakhwela isinkwa bavumelane bonke ukuthi isinkwa siyakhwela ngokungaka. Kanti bekukuhleke ukuthi kube le competition, kube lokuncintisana, omunye sakhe isinkwa sibe idola, esinye sibe $2, esinye sibe njani. Kodwa kwelaseZimbabwe akwenzeki lokho esikubona kwamanye amazwe, bayahlala phansi bavumelana intengo ukuthi bazathengisa ngemali engaka, usiyafika esitolo kusasa ufica isinkwa sonke sikhwelile nxa singekho kasibi khona sonke kuyinto yona le engaqondanga uhulumende okumele ufanele ukuthi ngabe siwayilungisa kudala kodwa kuyamehlile ukuthi akulungise kodwa ke njalo ukukhwela kwezinto kuhambisana lokuthi ezomnotho kazibanga ngendlela efaneleyo
Kahle kahle Ncube udaba lokukhwela mahlayana kwentengo lolu lungaqedwa njani
Kunengi okuba ngokuthi izinto zihlale zikhwela mahlayana engakuqamba nje okubili ikuthi imali yeZimbabwe kayilamandla nxa uqathanisa leyamanye amazwe ihlalisiwa ngakho ke izinto ezithengiswa ngemali yaseZimbabwe ziyabe zikhwela ziya phezulu okwesibili ukuthi lizwe kalimanga kahle ngokunjalo i-foreign currency kayikho laba babifuna ukuthi bathenge izinto ngaphandle kwelizwe bazozithengisa phakathi kumbe izinto ezancedisa ukwakho okunye kumele bayethenge imali emkambo omnyama elapha edula khona okwenza bakhweze futhi izinto ziya phezulu zona lezo zinto zombili izwe ezibanga kakhulu ezibasela kakhulu ukukhwela kwezinto elizwe
Udaba lwabezitolo asebethengisa ngedola lemelika kuphela ulubona njani ngoba uhulumende uthi idola leZimbabwe kalindawo lanxa nje abanye besithi kumele lesulwe
Osomabhizinisi kabasayithembi imali yeZimbabwe ukuthi ingasebenza ngendlela efaneleyo kwehlule lohulumende ngokwakhe laye kasayithembi kodwa lokho eyifuqela ebantwini ukuthi kabayamukele kayamukelekanga ngoba kayikwazi ukuthenga kayigcina ivalu kayisizi ngalutho ngekuye layo ngaphandle kwelizwe iyinto nje engancediyo ngakho kokudingakalayo ukuthi eyaseZimbabwe le iphoselwe eceleni laphana sikhohlwe ngayo sisebenzisa imali zangaphandle abantu baholisa imali yangaphandle abantu bathenge ngayo imali yangaphandle ngendlela enjalo nje lokho kunye ukuthi kuthiwe khona bazaforce abantu ukuthi bathengise ngemali yaseZimbabwe akusoze kusebenze ngoba bazazifihla lezo zinto zicine zisilela zingasilela ziyakhwela njalo intengo yazo kwenze kube nzima impilo yabantu ngakho ke kasilahleni idola leZimbabwe sisebenzisa imali yangaphandle uyikho kuzagcina izinto ngendlela efaneleyo zisebenzele izisebenzi lapho somabhizinisi laye wonke umuntu elizwe
Aloke ngumnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association iNakora ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthole isithupha sokutshengisa ukubana waqhuba izifundo zokusiza abawelwe ingozi bengakatholi usizo ezibhedlela iFirst Aid. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulexuku lezakhamizi zakobulawayo elihlala kwelebhilitane elimanyane lohulumende ukwakha isibhedlela elokitshini leCountry Park. Isibhedlela lesi siza kuba lemibheda engamathumi ayisithupha i-60 njalo selaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi beStudio 7 engizathanda ukukhuluma ngomkhokheli wandla leMthwakazi lo TV uNkomo wathengisilizwe njengoba ke uNkomo wathengisilizwe sokwadlula yena akatheke over sibona ukuthi yena ke uqhubekela phambili uyaphi sesifuna ukubona yena njengoba uNkomo kwamehlula ke wathengisilizwe aqhubekele phambili ngomthwakazi sibona ukuthi uya
botuka mina inkomo ngiyalibulisa lonke bantu ngisobo ngani konke ngibulisayo la ngingazwa liphendule phela nezethu hayi thina siyaphila umuntu opmesholo tshejwane elikholo ona nginanginoma isiba tumzile wawulandela siyazibambelela ngikhulumise lonke abantu ba studio 7 ezanjalo njengoba lisenza lapho yacela u studio 7 ngile sponsor izinto zethu phela kuhamba njalo kanti emhlabeni wase sonke sisunduzelwa nje hayi kukho kube ngidindibingelele thini lonke abantu ba studio 7 ndani lonke hlobo singibulisela lo sibangilizwe sibangilizwe khuluma sikuzukela abantu ukuthi siyavula amaregesini sizwe sikuvotele siyabonga
studio 7 studio 7 linjani bahlabezulu linjani wonke abasebenza ku studio 7 hayi siyalibingelela thanda ukuthi sazise umphakathi emathebeleleni ngapha kule border lapha ekuthiwa yimaitengwe kulamapholisa kulamasosha phakathi yonke into bayakhangela impahla bayasecha but ma uphuma uhamba 500 meters kumbe 1 kilometer sokule roadblock iroadblock le esikhangela abantu abaphuma khona ebhoda ibuya futhi delaya sithi delaya abantu futhi delaya abantu delaya abantwana besikolo sebethuka kubona amapholisa efaka ama-drum esikolo emgwaqweni phambi kwesikolo sebhambathi siyacela uhulumende angenele iroadblock leyana ingabi khona ebhambathi siyacela mpela uhulumende angenele iroadblock leyana ingabi khona ebhambathi kambe 500 meters from the border sokusiba le roadblock abantu bephuma eborder hayi cela iroadblock leyana izakhamiza zisahlaliseka ebhambathi sicela sithi wonke umuntu osebhambathi okhansela lo MP uphuthe akayikhangela indaba le yokuthi iborder iyaba le roadblock 500 meters thina asiphuma khona eborder abantwana basaya isikolo hamba ngamaphani besaba uhamba emgwaqweni siyabonga siyabonga uma i-audio le ingazakala ikhulume mpela singajabula kakhulu okhulumayo ngunduna ibulali mawest esigabeni sebhambathi
ngabe lishona njani basakazi waka studio 7 nomthwakazi omuhle ngithanda ukukhuluma ngendaba yamavoti la azoyenzeka ngomnyaka olozayo if sicabanga ukuthi iZANU-PF izophuma esikhundleni ngevoti masi siyazikhohlisa nje ngoba bakhulume nabo ngomlomo wabo bathi bona akekho umuntu ozobakhipha esikhundleni bazobusa akekho omunye umuntu ozobusa until uJesu abuye okubonisa kamhlophe ukuthi ngabantu abangahloniphi ilungelo labantu so kuright asameni siyovota si-exercise ama-rights wethu kodwa-ke mina isajesini yami ukuthi asizilungiseleleni ukubana iZANU-PF siyifese physically ngoba ngani ngabantu abasitshela ukuthi bangena ngegazi bazophuma ngegazi so uma befuna lokho akwenziwe kanjalo and indaba yesithu engifuna ukukhuluma nayo indaba kasenator uKhaliphani Phugeni ikhuluma ngendaba kamahhadi ukukhethwa kamahhadi ubaba lo confused ngoba yena ushosho ukuthi lo muntu ukhethwe ngeokusemthethweni okuqondileyo uyazi uyamhalalisela kodwa akabuye thina akabonanga ama-application ama-interview kazange wabone but uhalalisela nje umuntu osolwa nguzulu wonke understand ukuthi ngumubabo njani lo and i-MTC naye kumele becareful ngabantu abafana nalo ngoba ngani umuntu obanjise something izano angeke udefend iZANU-PF eyiyo esibuleli ilizwe kangaka for 42 years ngempilo yakho kanje ngiyamsola lo baba okhulumayo ngumbonisi Ndebele ngokuzalwa mphuma le elupani phansi edandanda esigabeni se-44 ngiyabonga
baba Ntunga linjani baba ngiyabona nasingeni statement yeni lapha elibalisa ukuthi bona amabandla aphikisayo singakhuluma ngilandela kwamabandla laphikisayo lathi singani siyaphikisa nanza abantu mehluko kancane ukuthini wona thina abalandeli bakithi asifundeni ukuthi nxa kukhulunywa zombangazi singakhulumi sithethisana singaba imfumbeli ibandlela ibusayo dala lingathi likhuluma ngalabana libe nenhlamba lala aphikisayo singaba ngabalandeli sizimisele thina ukuthi thina osikufunayo siyakukhetha ngevoti kuba ngenye indlela uzafica ukuthi wona ukulwisana lokho esikwenzayo ngoba athi siye emavoti kunje hayi kufika kusesabisa lathi abalandeli ungabe usakwazi lokukhuluma iqiniso ukuthi ungakhuluma liphi iqiniso ukhulume leli qiniso uvuke usasa ongasekho ngabona nje wesikhathi lo Ndebele wakwakubalisa uvuke usasa ongasekho kanti nxa singazivunisa nje ukuthi esilandeleni amabandla ethu lapho esihlangana sikhona sikhulumisane kungabiyibi ugebenga wokuthi na embusa into zesitwana ongakhulumi lana kumbe laye ofuna ukukhethwa kusasa angabithi lana angakhulumi uyafika ukuthi yona hayi asikhetheni iqiniso lethu ngevoti kungela kulwisana nambona kungaba kuhle
yeko
Studio 7 ndivuka njani ndivuka njani ndivuka njani kodwa basakazi bethu abahle ngicela lindlulisele lami le lokuzena umbono wami ukuzwakale ku Studio 7 umdlulu wasetsholothi yeyo mina ngitimke ngibuze kancane lapha ku minister wezimali mayekhala ngendaba ye black market ukuthi i black market yenza economic yezini ingahambi kahle umbuzo wami othi wena wona kati vele bona bathi ukuthi nje njenge government sengiinclude bonke government le ministry yezRP ababazi yini abantu abatshintsha imali kwi-black market ukuthi batholakala phi yini ngoba sisi kwalokhu from ngama 2005 babevele bekhona esiphatheni begcwele lakho bonkulumani noma ungahamba manje yasuka bathole bahleli phansi bethwele imali ngezandla bayichaye nje amatamatisi imali yakhona amaphoyisa ababophi mani labo bantu why bengakaze bebotshwe why bengaqedi yonke leyanto leyo ngoba abadingwe ezindlini ubathole esitaradeni betshintsha imali kodwa uma kuthiwa nangu umuntu we-opposition party senza ukuthi bagijima be 100 and something amaphoyisa siyambopha immediately akutshoni la ngumuntu okhona abotshwanga futhi ebotshelwe into engekho or uma kuthiwa nanku abantu bayabhikitha lapho abayenelisekanga ngokuthi amaphoyisa same time aphume ebaratha same time mina wami umbono uthi wona ngizothi mina le mali le yonke egcwele laphana kubo nkulumane ezitaradeni ephethwe ngosiphateleni ngabantu babo ababatshintshela imali bathunywa yini igovernment bathunywa ngamaminister ezrp bathunywa yini igovernment ukuthi beye batshintshela izimali leziyana amadola lamarandi lamapula beyabisele back to kibo imali yabo liyana abantu labanabantu basebenzela igovernment ngeke beze bephele vele ngeke beze bebotshwe ngoba basebenzela igovernment bayaziwa omunye lomunye uyazi ukuthi abantu bami bahlala endaweni engaka siyasazi istori sakhona igovernment kudala yilokhu ifihle izinto izintizitshela ukuthi zifihliwe manje izinto sezivele obala siyakwazi ukuthi abantu labo osiphatheleni ngabantu bamaminister ngabantu babantu bakugovernment government iyabazi iholiswa yibo ma sebeqedile ukutshintsha imali yakhona bahamba beyiholiswa yibo siyakwazi konke khona lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide 1 minute 2 minutes ilungile kodwa ungabona isifika 3 minutes hayi iba nzima ukuthi siyifake emoyeni siyabonga Up ingoma ka Bob Marley isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change baqoqa ukuya emthethwandaba ngobuningi lamhlanje ngesikhathi kuthoniswa umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala isinkwa sikhangelelwe ukuthi sesizakhuphulwa njalo intengo yaso
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhaleliswayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama kundaba zakusihlwa 7:30.